baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali chona njani izilukandaba mphakazo omuhle olambulelayo emoyeni ngenjabulo mhla ka 29 kuMabasa 2018 kungesonto nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Inkulungwane zabezana uPF abalesifiso sokungena kukhetho badibana lenkinga ekhethweni lwamabandla lwebandla lezana uPF ama primaries abanye amagama abo engekho kuluhlu lwabavoti. Amakhulu amalunga ebandla elilosekelo lukamnumzana Robert Mugabe ele NPF ahlangana kobulawayo phambilini komhlangano omkhulu ozenzelwa eHarare. Kwezemidlalo, iqembu le Dynamos linqobe okwakuqala umncintiswano walonyaka oCastle Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukhetho lokudinga abazamela ibandla lezanu PF kukhetho ama primaries luphuze ukuqala namhlanje eHarare ngemva kokuba ugwalo lwamagama alabo ababhalisa ukuvota ivoters roll ingethulwanga ngesikhathi ngoba inkampani yanikezwe umsebenzi wokudinda lolugwalo iJongwe Printers iphuzile uqeda umsebenzi ngesikhathi. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi labantu livukele ukuya kulezo ndawo zokuvotela ngesikhathi esabekwayo sehola lesikhombisa ekuseni kodwa lathola lokhe kungakalungi. Abanye balaba bantu bahle bakhalala kuthi ababuyeleyo labo bebehlangana lenkinga ezimbalwa okubalisa ukuswelakala kwamagama abo kuvoters roll kanye lokuba kulethwe amavoters roll akudala kwezinye indawo. Umkhokeli wohlangothi lwezokukhankaselwa kwebandla kuZulu ukuba alivotele upolitical komza ongathandanga ukuthathwa amazwi uretired Major General Angel Petru Geje uthi baphoxwe yinkampani yeJongwe Printers. Urugeje uthi iziphathamandla zale nkampani azibatshelanga iqiniso lapho sekulenkinga. Kodwa omunye wabafisa ukuncintisa ukhetho lwamalunga edale lephalamende emele ibandla lezanu PF emzini weSunningdale unkosikazi Irene Msarurwa uthi kukhona ukutshaya amanzi.
My name was put in the wrong ward, and up to today, I couldn't even get a confirmation that since my name appeared in the wrong ward, it's been rectified. Each time I went to the headquarters, ZANU-PF headquarters, I was referred to the province. From the province, I was referred back to the headquarters. Clearly, it shows you that there is no coloration.
Msarurwa, uthi kunengi amalunga ebandla leZANU-PF akhala ngakho okuzabangela ukulahlekelwa ngamavoti nxa inkokheli ingasakulungisisanga.
And these people are known G40 members who are even tarnishing the name of the president, who are known thugs in the community, who are known to intimidate people.
Ngesikhathi lolu daba lubhalwa, umsebenzi wokuvota ubuqhubekela phambili njalo babona ngokhetho ama-presiding officers akhulumisane lalumsakazo athi balethemba lokuthi lolukhetho luzaqhutshwa kuhle. Kusobala ukuba iningi lendawo zokuvotelwa azisozezenelise ukugqiba lumsebenzi namhla ngoba kulenkulungwane zamalunga ebandla leZANU-PF afuna ukungena kulolukhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Siyabonga Mavis, lokhu sikudaba lunye eGwanda kube yingxabangxoza amanye amalunga ebandla leZANU-PF abelesifiso sokungena kukhetho ethole amabizo abo engekho emaphepheni okuvota ama ballot papers kuthi kwezinye indawo lolukhetho luphuzile uqala. Okunengi asikuzweni kuAlbert Ncube eseGwanda.
Amalunga ebandla leZANU-PF abalisa umnumzana Redompofu
abafuna ukunqintisa ukhetho lwe-Senate eGwanda kanye lomnumzana Lungisani Ncube abafuna ukunqintisa ukhetho lwabameli bedale le-Parliament eGwanda North amangele laphethola ukuthi amabizo abo ngawakho emaphepheni okuvotela ama-ballot papers okudala ukukhonona kwabo kanye labalandeli babo. Lobanje lolu khetho bekumele luqale ekuseni ngehola lesikhombisa kuze kwathaya ihola letshumi kulo uxokozela emahofisini ebandla le-ZANU PF eGwanda lapho amapholisa abegcwele khona elindele ukuyancedisa ekuvoteni. Esikolo seJawunda kwenze kwabasemini abalandeli bebandla le-ZANU PF belokhu belinde ukuvota kodwa kungela amaphepha okuvotisa. Umnumzana Redo Mpofu ubikelela umsakazi ukuthi ngasangenanga ukhetho ngoba ibizo lakhe lingekho njalo uzamelela ukuzwa ngeziphathamandla imbangela yokuqiwa kwebizo lakhe.
Hayi khona isihlangu sama-results khathi esitambama sebekhomenta laba abayibo abakhangeleyo ama-supervisors ngoba vele asaphiyanga eno awuleke from them by this evening so far ukuthi weyifowad kwenu.
Emaphandleni abalisa eGwanda South le-North ukuvota kuphuzile ukuqalisa kodwa bekusobala ukuthi abancintisayo bebethwala abalandeli babo besiye lapho bekuvotelwa khona. Ebedbridge East ukuvota kubekuqale ngehola lesihlanu ntambama esikolo seBembe High. Ukhetho lwamaprimary awezanu PF ezansi emandebeleni lungene ngamalungu amaningi kakhulu njalo utshalimana waleli bandla kulo mhlubulo uDuzulu uhuqwe ngumbuso omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla le-ZANU PF belithe ukuvotwa kuzavala lamhlanje ntambama kodwa ngenxa yengxabangxoza ebekhona lulakho ukuqhubeka kwezinye indawo kuze kube sebusuku. Impumelelo yalolu khetho ikhangelelwe njalo lamhlanje busuku. Ngingu-Albert Ncube ondaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Ibandla eliphikisayo ele-National Patriotic Front, ENPF, elilosekelo lukamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli lamhlanje belilomhlangano kobulawayo lisenza amalungiselelo omcimbi omkhulu lapho okuzahlonyiswa khona ibandla leli. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umhlangano lo wenzelwe edolobheni lakobulawayo njalo ubulabantu abangaphezu kwamakhulu ayisitshiyagalombili i-800. Injongo yalomhlangano yokuhlanganisa ubukhokheli bebandla leli kanye labagcinisihlalo bama-ward ebandla lelo bekhuthazana ukuthi baqoqe abantu phambilini komkhosi omkhulu werali ezakwenziwa emavikini alandelayo. Leli bandla lilamalunga ecele le-ZANU PF elithiwa yi-G40 elalisekelwa ngumgabe lonkosikazi wakhe uGrace. Isikhulumi sebandla leli umnumzana Jealous Mawarire uthe njengebandla sebebumbe ubukhokheli obuphansi obuzasebenza loZulu ethi lumhlangano obujonge ukuthi bazilungiselele phambilini komhlangano omkhulu ozaba seHarare. UMawarire uthe njalo balabagcini sihlalo abazinkulungwane eziyisitshiyagalolunye i-9360.
This is a provincial inter-district meeting. It's a meeting for our leaders.
Lo ngumhlangano wama province inter district meeting. Yimeeting yenkokheli ama chairperson ama ward ama chairperson ama district. Ngingathi mina ngumhlangano wokuqoqa abantu. Siqoqa abantu sikhangelele irally yethu yokuqala eyabe seHarare emavikini alandelayo nxa ungasikho ensukwini ezilandelayo. Lezi yizo yikho kuqoqeka esilakho thina lonke la ngama-chairperson avela kobulawayo province.
Giving a speech, they said that we are structured around polling stations.
Umsekeli kanobhala kuhlangothi lwabomama unkosikazi Rose Phiri uthe bona njengebandla bamele ukukhokhela ngendlela eqotho engelachuku. Wengezelele esithi uhulumende lo okhona khathesi ulochuku kuZulu njalo udume ngombhuqazo wegukurawundi kanye lokutshaywa kwabantu ngemva kokhetho luka-2008.
Umuntu nxa kuthiwa yinkokheli ukhanya ngezenzo zakhe. Ukuthi abantu bemlandele balandela ubukhokheli bakhe. Kodwa nxa umuntu elomoya omubi, umuntu engumbulali, umuntu engumxegi, abantu abagwanisa ukumlandela. So thina yikho esakubonayo. Hayi, thina indlela leyo asingeke sinjani. sihambe ngayo asikeke siyilandele ngoba umuntu lowo akavotelwanga uhluthunile umbuso ngenxa yokuthi yena wayesebone phuzelwe wayengafuni ukulinda ama-election ngoba wayekwazi ukuthi ngalasekelwa ngenxa yokuthi vele yena i-leadership quality ayikho kuye nxa sikhangele ikakhulu sifuna ukukhuluma sikhangele thina kobulawayo kumbe kwi-region leyo nxa kungafaka umfanekiso wakhe lapha mina ngihle ngikhumbule abantu abafayo ebhalakwe
umgcini sihlalo webandla leli unkosikazi Eunice Sandi Moyo laye usole uhulumende lo okhona khathesi ethi kangenanga ngendlela eqondileyo njalo wabethesa icala lokuthi balesikhathi eside bezama ukuhluthuna umbuso besehluleka bagcina besebenzisa ibutho
singabantu abaselusizini abasebebonile ukuthi abantu laba bahluthuna umbuso benza into engekho emthethweni benza into yaziwa ngamazwe amaningi ukuthi yikhu noma nje bayigqokisa isigqoko sokuthi kungeniswa umuntu ongaso soja hayi thina ke yasikuthengi lokho ngoba ngeqiniso lonke into leyi into eyenziwe ngabantu besisojeni
Ibandla le-NPF libunjwe ngenyanga ezimbalwa ezedluleyo njalo umkhokheli wabo lo ngumnumzana Ambrose Mutiniri oyayinkokheli yevuyo leZipra. Ibandla leli selenze imihlangano efana lawona lo eMashingo kanye leMidlands. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Yebo mthwakazo muhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz ku short wave lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu LVOA Ndebele
Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zikaMthembo Zithembayo uGibbs Dube esethulela uhlelo lwezamasiko.
Angelo kokobe tunamasiko babethethela mazwi
wawusezi
wemali.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngothando. Nxa sithi ngezothando sibili sikhuluma ngakhona ukuthi umuntu uyathandana lomunye eseBritani yena elomuntu wakhe amthandayo seBotswana kube useZimbabwe kumbe endaweni ezijeneyo. Ukuthi ngihlaziye udaba lolu ngilo unkosazana sisasenkosi Mkandla bese siba ke lo baba uqinisela Dabengwa. Yikhona ngale ke kuleBotswana. Mama Mkandla kunjani mama?
Ayaphila lenjani bani? Siphilele labalaleli.
Yes, siphile kakhulu. Yimpilo lawo baba Dabengwa kunjani?
Hayi siphilile linjani balaleli weStudio 7.
Yeah, letha baba alizwa kakhulu. So ngiqase ngawe ke mama Mkandla. Abantu bayathandana umunye ungaphi ngapi, umunye ungaphi ngapi. Kuhamba njani kona?
Bese sikhila ngazo zena lezi. Kwesinye isikhathi abantu bayahlangana bengahlali ndawonye so kugcina kwenzakele vele. But ama-relationship lawa amanye asebenza, amanye asebenza, amanye aphumelela, amanye abhildika ngokuya kwesikhathi. Kuya ngabantu bena laba babili abaye behlangene ukuthi bona bangabantu abanjani.
Baba Dabengwa, uyamuzwa lapho uyakhuluma umamkhadla.
Ngivumelana nawe kuya ngokuthi abantu bakhona bona bahlangeneyo ngabanjani ngoba kuyenzeka ukuthi omunye wabo uyabe litsotsi phakathi. Uyakusenza ukuthi athi yena uthandana naye nalo umuntu abe sehlangane naye emoyeni kumbe ku-internet kumbe ngaphi. Yena ezazi ukuthi yena kumbe uthethe kumbe uthethe. So sokuthiya ngokuqiniso kwakho umuntu ukuthi yena umuntu wadalwa njani. Wadalwa waba umuntu onamanga kumbe umuntu vele yena oneqiniso.
Siyabona ke mamkandla wena lapha ke kweze social media kumbe ngitebule njini bakuzilibazisa. Uyakubukwe khona ukuxoxela abantu bathini sibinqa ukukhuluma labo ngodaba lolu.
Isahluko sona esikhe sasibamba sibili. Hayi abantu bakhala bathi lokhu vele akusonto yesintwini, akusobuntu ukuthi abantu bahlangane whether kumbe bahlangana ku-Facebook kumbe ku-internet, ngoba kunje umuntu uyabe ungamazi. Abantu bahlala many years, 2 years, 3 years, abanye umuntu ese-England, omunye esekhaya eZimbabwe le, kuthiwa bayathandana bengakaze babonane. Luthando bani lona lokukhuluma nje lingabonani? Nyakana kubonani sofika ukuba yethuka umuntu ohlangana la engasiye umuntu okade ukhuluma la isikhathi sonke. So abantu abaningi babe sithi kuyahlupha lokhu. Manilutshwana asephumele nama-relationships ngale indlela, long distance relationships maningi avele aphela sokunokukhala phakathi sibili. Sike sabona abanye at some point bake bagamulana nje.
Ye, khona ukugamulana kukhanyazani babadabengwa into evamileyo kakhulu. So ukuze ukuthi kubalekele kumbwenze okuyikho, kuyamele ukuthi umuntu enzele.
Ya, khona sokufuna ukuthi nxa ungumuntu ungubaba njengami, wena ungalandi umuntu ombona uhlangana naye ku-social media kumbe ku-Facebook kumbe ngathi ngapho. Khona sokufuna ulande umuntu ombona nawe ophila naye nsuku zonke. Hayi lo ozabe ungamazi nokuthi uyisimo bani, ngoba kunje ngiyakwanisa ukuthi ngithathe imota yomngane wami ngiphume phakathi kwayo, umuntu esena sebona imota leyanenhle ngiyabe ngikuyo sehle sithi hana ngomuntu oright, kanti mina vele ngizihambela ngenyawo, ngizihambela ngamanyathela vele kaninalutho. So sesidibana sesethuka sezabaleka anjiye.
Kodwa-ke nxa sesigangela mamkandla sibili, lina njengoba lingumuntu wesifazane, abantu baphosta ilizwi kanganani khonapho-ke enkundleni ezinje? Kumbe vele batshona beshela kuphela?
Litshona liposti ilizwi lithi phosta kusena mini lantambama. Ambona ungantiwa abantu khonokho ukuthi babe besebhukwini lobuso bena labo Facebook labo Instagram, umuntu uyabe ethola ungani ucatshile ngalokho. Abanye bayaganga sibili okuzwayo ukuthi uyabe ezazela kamhlophe ukuthi uthethwe kumbe uthethwe, kodwa bayozingena i-messages zonezo ezithi hayi umuhle, hayi mina sengizimisele ukuthatha kumbe lami ngimisele ukwenda. Uthole ukuthi ama-relationship akhona nalawo maningi, umuntu udlala ungani udlala amadayisi ne-relationship ukuthi hayi ongiyenza mthole ecineni nguye ngiyabe ngimtholile, kodwa at the moment abanye ngabadliwa izimali, abanye ngabathintini, into yakhona vele hayi ngamakhasi nje. Akhona kodwa sesiwabonile ahlangane khona lapha kuma-social media, aphumelela kuhle ama-relationships akhona, abantu bazithathelana bahlala kuhle kamnandi nje. So kuya ngabo bena laba njengoba echile udabeni kokuthi lalo lingabantu abanjani, njalo lokuthi umuntu wakho umtshela iqiniso elingakanani, ngoba amanga sevanile sibile kakhulu. Sesike sabona abanye behamba ekhaya bethi bayachada, uthola umuntu oyachada la evelejet
kulobo zima lapha-ke babadabengwa. Sicela uvale-ke udaba lolo.
Mina ngiyakhuthaza abantu ikakhulu thina ulutsha ukuthi singathathi ngama-relationship lawa awu-social media, ngoba awalunganga. Kungcono wenze into oyibonayo nawe njalo onokufakazi ngayo.
Gqiba khonapho mamkandla.
Nxa kuwukuthi ungumuntu odinga ukuthatha kumbe odinga umendo, umuntu wakho usumtholile khonapho ku-social media, lawe uqinisele kuqaleni umphenye ube mazi okwamaqiniso, ungaka invest okuningi kuma relationship lawo, ngoba lapha aphela khona uthola abantu sokuposta amapikitsha obunquna ethunyezelwana ini lani, izinto ezigcina sezilihlazo.
Ye, ntatheleli thuba ukuthi mbonge unkosazana sasenkosi Mkandla, yena uhlala khona ngale-ke kwele Bhiletane. Mbonge njalo ubaba uqinisela Dabengwa ukhona ngale-ke kwele Botswana. Oliver lelisemoyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale
sina masiko wethu, sina masiko wethu,
kanjalo siyabonga Gibbs Dube. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya lontungameli inkomo esipha uhlelo vuselela umoya.
Sokuyisikhathi sokuvuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu ukwamukela lami, ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje mbuye lakho ukuthi sikhangele udaba oluqakathekileyo olwenza ukuthi umuntu singamkhangelela ngokuthi ngumKristu kumbe kasomKristu. Ngathi singakhangela impilo kaJesu, isizekeliso lemizekeliso uJesu ayesinika yona yikuba abantu abaningi ikakhulu amaFarisi nabanye bakhangelela ukuthi imisebenzi yabo kumbe imisebenzi yomuntu ibe yiyetshengisela ukuthi lo muntu ngumlandeli kaKristu kumbe umlandeli kaNkulunkulu. Ikanti uJesu wasitshengisa umzekeliso ukuba ukuze umuntu abe ngumlandeli wakho kweqiniso, uNkulunkulu kakhangeleli imisebenzi yakho, kodwa ukhangelela isimo sakho, ukhangelela ukuthi usiphatha njani, ukhangelela ukuthi vele wena uphatha njani abanye abantu. Lokhu yikho okutshengisela ukuthi ungumKristu yini kumba usomKristu. Ngikhangela lo mbhalo kwabaseGalashiya ichapter ka-5 ivesi ka-22 ithi yona, kodwa izithelo zikamoya ziluthando, lokuthokoza, lokuthula, lokubekezela, lobubele, lokulunga, lokuthembeka, lobumnene, lokuzithinta, kokunje kakulamlayo. AbakaKristu Jesu babethela umzimba kanye lokuhugeka lezinkanuko zabo. Uba siphila ngomoya, asihambe ngomoya. Ngakho lapha kumele sinanzelele ukuthi ngesikhathi esinenge abantu bakhangelisa ukutshengisela isiKristu sabo ngemsebenzi. Umuntu uyabe efuna ukutshengisela ukuthi mina ngiyapha, umuntu uyabe efuna ukutshengisela ukuthi mina ngenza lokhu lalokhu yana. Ikati lapho uJesu uyafaka egcekeni uthi yena into eqhakathekileyo kuye, into eqhakathekileyo efeza ukuthi lo muntu umlandeli kaNkuluNkulu kumbe kasomlandeli wakhe, into le ifezwa izithelo. Manje asike sikhangeleni lapho ukuthi lezi zithelo zibuya kanjani. Izithelo lezi zibuya kokuqala ngokuthi yena uJesu abe phakathi kwempilo yakho, lo moya engcwele abe phila esebenza phakathi kwakho. Ngakho uJesu lo moya engcwele baba njengamanzi athelela isihlahla ukwenzela ukuthi isihlahla leso sibe lezithelo esiphumayo. Ikanti anje uJesu wakhuluma wathi kambe isihlahla engathi kumbe selemon singeke sakhipha amanantshisi kumbe iorange, kutsho ukuthi leso sihlahla sikhipha izithelo zaso. Ngakho nxa wena uJesu ephakathi kwakho ehlangane lawe, ngoba nje uPaul uthi thina sesiyingxenye yobukhona bukaNkulunkulu, kutsho ukuthi siyathatha isimo sakho uNkulunkulu zaso singene phakathi kwethu. Manje nxa isimo sikaNkulunkulu siphakathi kwethu, kulezithelo okumele zikhanye ukuthi hayi, lo muntu uthelelwa uNkulunkulu, lo muntu uphila loNkulunkulu. Lezo zithelo yizo lapha ade ngizibala. Eyokuqala luthando. Siyananzelela ukuthi uJesu wanika umzekeliso abantu abaningi abawaziyo omSamaria, ukuthi umSamaria laphana wahlangana lomuntu owayetshaye ngamatsotsi. Kodwa siyananzelela ukuthi kwakulomphristi odlula ekhangela eceleni, kwakulabantu ababencedisa ethempeleni abadlula bekhangela eceleni, kwakulabantu abaningi ababecatshangela ukuthi bangancedisa bakhangela eceleni. Kodwa sinanzelela ukuthi lumSamaria, iBhayibheli lithi umSamaria ngile wadlula wathatha lomuntu wamusa wamnceda, kutsho ukuthi nguye watshengisa uthando ukwedlula wonke lo muntu wayekhona, ukwedlula laba abagijimela echurch, ukwedlula laba abagijimela ukuyathumayela. Okunye esipesi esinanzelela ukuthi lapha kukhuluma ngokubekezela. Abantu abaningi ababekezela, abalasineke, abalasikhathi sokubekezela abanye abantu kumbe ukubekezela ukuthi izinto zilunge. Ngakho-ke lapha siyabona ukuthi lokhu uJesu uthi yena nxa ungalakho leso sithelo kutsho ukuthi uyabo senkingeni. Ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ukuthi ngabe singathatha izithelo zikaKristu, sekele ukukhangela kuphela ukuthi sizenza imisebenzi.
Kuyigqibe mfundisi.
Siyathandaza ukuba uNkulunkulu usize ngegama likaJesu ukuba sibe lesineke, sibe lokuzithinta, sikwanise ukuba izithelo zikamoya engcwele zisebenze phakathi kwempilo yethu. Ngegama likaJesu niyathandaza. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile Nkomo. Kwezemidlalo izolo bezimathonsi kwabeqembu abasekela iba iqembu le Highlanders ngoba linqotshiwe, kodwa ke lamhlanje osowabo abe Dynamos bayathaba kakhulu. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji esipha impumela yemidlalo yenguqu esigaba seCastle Premier Soccer League edlalwe lamhlanje endaweni ezishiyeneyo zelizwe.
Iqembu leDynamos linqobe kwakuqala kumncintiswano walonyaka weCastle Premier Soccer League lapho litshaye leBulawayo City nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeRufaro. Iqembu leDynamos lihlohlelwe nguJames Marufu kanye loBlessing Moyo, kuthi leBulawayo City lihlohlelwe nguNhlanhla Ndlovu. Limpumela itshiye iqembu leDynamos lemiklomelo eyisithupha, njalo likhuphuke lisuka emsileni wengalane yemiklomelo ladlala endaweni yeChumi Lanhlanu. kuthele bulawo yesithi lesendaweni yesibili nqa usuka ngaphansi ile miklomelo emine ngemva kwemidlalo eyithoba minembili. Umlandeli weqembu lebulawo yesithi uTenzil Dube uthi sekumele iqembu lebulawo yesithi lizame omunye umqeqeqi ngoba uDarlington Dodo kuyamehlula.
Hayi, lapha mbona kungcono ukuthi ukhochi lo webulawo yesithi bemkhiphe ngenxa yokuthi ngumuntu owarelegatiza le cholocho last time. So layo ibulawo yesithi ingagcina silandele isikhichi bengamchiya lokho engaphuma.
Umqeqeqi uDodo nguye obeqeqetshe iqembu lecholocho nyakenye ngesikhathi ligunyulwa kusigaba seCastle Premier Soccer League. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu letriangle linqobele Chapungu nge-3-1 nemidlalweni odlalelwe enkundleni yeGibo. Abahlohlele iqembu letriangle nguDelic Murimba, Olamek Namo kanye loPhineas Pamusi, kuthi iqembu leChapungu lihlohlelwe nguPhilip Marufu. Iqembu letriangle likhuphuke lahlala endaweni yesine lilemiklomelo elithumi lesithupha. Kuthi iqembu lebulawo yesithi lona lisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lilemiklomelo yemine. Ngimele Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Sababa chesa baba sithi gom sithi vosho siphinde sithi gwaragwara silo babes dumo ke sigqibela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lamhlanje. Inkulungwane zamalunga ezanu PF abelesifiso sokungena kukhetho edinga ukuthi amele ibandla lezanu PF abelenkinga ekhethweni lwama primaries. Amakhulu amalunga ebandla lilosekelo lukamnumzana Robert Mgabe ele NPF ahlangana kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo sidibaneni njalo ekuseni ngo-past 6. Igama ngu Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.